Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 24 zibandlela 2023 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje. Wayengumeli wezengeza West Jalo lePhalamende njalo elilunga le-TCCC umnumzana Job Asikhala ufunyenwe elecala lokutshotshozela odlakela eNyathime ngomnyaka ka-2022 ngumthethandaba kamantshi weHarare namuhla. Inani labantu asababulewe ngomkhuhlane we-cholera eZimbabwe selikhuphikela yaphezu kwamakhulu amane phose alengxenye 447 ukuthi asebebanjele umkhuhlane sebesedlula inkulungwane ezingamakhulu amachumi amabili alekhulu 20,121. IZimbabwe namhla ibambane namazwe omhlaba ekunanzeni usuku lwemfundo olwe-International Day of Education. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Owayengumeli wezengeza West Jalo lePhalamende njalo elilunga lebandla eliphikisayo ele-TCCC umnumzana Job Sikhala lomunye wakhe umnumzana Godfrey Sithole owayemela isigaba sesithungiza North Edale elifanayo bafunyanwe ngumthethandaba kamantshi weHarare namuhla belecala lokutshotshozela odlakela eNyathime ngomnyaka ka-2022 ukulandela ukubulawa kwelunga lebandla labo unkosikazi Mo Blessing Ali. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Bekunyakazela enkantolo kamantshi eRotten Row namuhla ukugcwele abasekeli be-CCC kanye lozulu jikelele besithi uSikhala yena osevalelwe okweminyaka phose emibili 1 year 8 months kumele akhululwe. Kodwa umantshi unkosikazi Tafadzwa Mithi unqume ukuthi ubufakazi obethulwe ngabachuchisi buveza ukuthi ngempela uSikhala lo Sithole batshotshozela udlakela eNyathime kulandela ukubulawa komsekeli we-CCC unkosikazi Mo Blessing Ali lilunga le-ZANU-PF uPius Jamba yena osowagwetshwa ukudonswa iminyaka engamachumi amathathu 30 years ejele phezu kwaleli cala. Umantshi uthe ubufakazi lobo bukhomba ukuthi uSikhala lo Sithole yibo abaqoqa amabhasi athwala abantu abenza udlakela emfeni ka-Ali. Wengeze wathi njengabantu ababengamalunga ePhalamende njalo besezikhundleni zobukhokheli ku-CCC kwakumele ababili laba baziphathe ngcono ngendlela ekhuthaza ukuthula. Ngokunjalo uthe uzagweba uSikhala lo Sithole ngomvulo ozayo mhla ka-29 kulinyanga. Ekhuluma le ntatheli izindaba ephuma emthethwandaba ngemva kokuthethwa kodaba lolu elinye lamagqwetha kaSikhala umnumzana Harrison Nkomo uchasise ngokwenzakeleyo namhlanje.
Reason for the movement of the matter to the 29th March, I mean the 29th of January, was basically to allow co-curtain for Mr. Honorable Sithole to be in attendance.
Unkomo uqhubeke esithi bazaluphanyeka emthethwandaba waphezulu owayayikhodi lolu daba bephikisa ukufunywana kwababili laba belecala kanye lesigwebo abazesetheswa. Umsekeli wesikhulumeli se-CCC umnumzana Gift osalobusiziba yena uthe njengebandla badane kakhulu ngesinqumo sikamantshi lesi.
Lokhu kuyatshengisela ukubana ke njengoba satsho sinjalo sihlala sitsho ukubana eZimbabwe inkinga ekhona indaba yeku-abhuza kwamakhosi ukusekula ama-political cause ngebandla le-ZANU-PF.
Lokhu kusekelwe lilunga le-Job Sikhala Solidarity Movement umnumzana Comfort Mpofu yena othi iZANU-PF yiyo ebangela lokhu okwenzakala kuSikhala.
Sibona uJob Sikhala engubaba olabantwana abasafundayo kumele belemuli yakhe.
Kodwa isikhulumeli seZANU-PF umnumzana Farai Marapira ukulandule lokhu esithi uSikhala kumele amelane lamacala akhe. kusenjalo akasathathwanga isinqumo kwelinye icala elethethwa uSikhala elokuloba amanga enkundleni yeFacebook lapho abikwa wabhala ukuthi amapolisa abulala umntwana omncane ngemva kwemibiko ayeyethule enkundleni zokuxhumana zebulenjini. Umthethondaba uthe uzakwethula isinqumo sawo mhla ka 7 ngenyanga ezayo ngoba abathutshisi bethe bebengakalungisisi amaphepha abo ukuze udaba lolu luphethwe namhlanje. USikhala uyalilandula icala leli esithi yena kakho lokuba khona enkundleni yeFacebook. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Inani labantu asebebulewe ngumkhuhlane wekholera eZimbabwe selikhuphuke laya phezu kwamakhulu amane phose abengxenye 447 ukuthi asebebanjwe yilo mkhuhlane sebesedlula inkulungwane ezingamakhulu angamachumi amabili 20,121. Lokhu kwaziswe ngumphathi ntambo wezempilakahle umnumzana Douglas Mombeshora emhlanganweni awenze lentatheli zindaba namuhla. Asebebanjwe belomkhuhlane kodwa velatshwa abasila bazinkulungwane phose ezingamachumi amabili 19,442. Umembeshora uthe njalo abatholakale belomkhuhlane loyizolo kuphela bedlula amakhulu amabili 205 ukuthi ababulawe ngumkhuhlane loyizolo bayisithupha. Wengeze wathi isihudo sekholera sesisabalale ngelizwe sahlasela eziqintini ezingamachumi ayisithupha 60 district kanti indawo ezihlaselwe yilomkhuhlane kakhulu zibalisa iHarare, Chitungwiza, Buera, Gutu, Chiredzi, Mazowe, laseMbire. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeHarare Residence Trust umnumzana Albert Mazula.
Nxa sikhangela abantu abatholakale belomkhuhlane labantu asebefile kukhanya inamba yabantu abanengi kakhulu. Kuyasikhathaza kakhulu thina ngoba siyabe sifisa ukuthi ngabe sikhuluma ngamafiga aphansi kodwa inombolo ezikhona ezabantu ababanjwe belomkhuhlane asebefile zilokho ziphezulu kakhulu. Yikho ke sifisa ukuthi ngabe uhulumende lokhansili bayengezelela imizamo ukuthi amanombolo la ehle.
Iyiphi leyo mizamo kahle kahle, kuyini abangakwenza?
Ya, sike sakhangela insuku eziphelileyo sakhuluma ngokuthi imbangela yekholera sonke siyayazi kule ngcekeza, ingcekeza edolobheni leHarare lakwezinye indawo isesekhona kayikabi nganeno. Njalo leyo daba lwamanzi lulokhu luhlupha kakhulu ngoba udolobho leHarare liyakhuluma ukuthi amakhemikazi okuthi belaphe amanzi kabalawo. Yikho-ke amanzi ayashoda edolobheni leHarare laseChitungwiza. Sibe sesikhangela udaba lwemasiweji, kasiboni ukuba ngcono noma imizamo eyenziwa ngomunicipality weHarare leChitungwiza ngoba ama-spots alamasiweji adubukayo alokho ekhona, kasiboni imizamo eyenziwa ngomunicipality kakhulu abeChitungwiza labeHarare ukuthi amasiweji abe nganeno. Njalo kasibaboni abantu becouncil bebuya bezolungisa. Singabhodabhoda sibona udubo lwamasiweji lulokho lusesekhona kakhulu. Njalo sikhangela ikakhulu ngesikhathi sezulu izulu elikelana insuku eziphelileyo, amasiweji akade evele khona ayageleza engena emigodini ngoba abanye abantu banatha amanzi avela emgodini lezibholaneni. Amanzi ayageleza abesicina echinga engena phakathi kwezibholane.
Abantu makhaza labo kuyini ongabaxwayisa khona? Sibona nje ukuthi umkhuhlane lo uyamemetheka.
Khathesi yisikhathi sezithelo ezinjengabo mango, ama-avocado pear lokunye okunjalo. Sikhuthaza abantu ukuthi bengakadli izithelo lezo kumele ukuthi babe leqiniso ukuthi bazigezise okuzwayo. Njalo bengakadli ukudla kumele ukuthi bageze abantu nxa bevela lapha abavela kona kusemveni kusemasonteni befika endlini into yaqala ukuthi bayenze yikuthi bageze ngamanzi besebenzisa isepa njalo amanzi abanathayo angaba ngawezibholane kumbe ngawemigodi kumbe ngakamunicipality sikhuthaza abantu ukuthi nxa engamanzi okunatha kababhoyilise anduba bawanathe
Umnumzana Albert Mazula isiphathamandla senhlanganiso esebenza lezakhamizi zeHarare eHarare Residence Trust ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo oweStudio 7. Ukugejwa kwezibholane sekuqalisile kobulawayo phansi kohlelo lukahulumende olo ukulethela abantu amanzi olwe presidential borehole drilling scheme olubikwa luqhutshwa kuzo zonke izigaba zelizwe lapho kusilela khona amanzi kodwa abanye bayalusola lolu hlelo besithi lubuyisela intuthuko emuva njengoba izibholane lezi sezigejwa lemadolobheni asizweni ingxoxo osithandekile mhlanga weStudio 7 ayiqhubele unkosazana Permanent Sibanda umqoqi wenhlelo kunhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ngalolu daba.
Njengama residents esikukhalelayo ukuthi asifise ukuba ngasireduce to abantu abangani bahlale emakhaya ukuthi amanzi esiwakha ezibholaneni thina sekufisayo ukuthi amanzi ethole kuma-tap engines ethu singazange saphumaphandle lamagaba. So we appreciate umzamo zamukenzo kodwa lesikucela kakhulu kulezana ngathi kungalungisiswa first amanzi engene emathephini ezindlini zanokuthi siye kukhezibholaneni
Sesikhuluma ngokusilela kwamanzi kuyini elikwenzayo ukulimukisa abantu ngomkhuhlane we-cholera
ngendaba yekholera ukuthi behlale kithi awe ukuthi umkhuhlane lo ukhona ngokuthi bengazivikela njani kodwa ma siyananzelela ukuthi indaba yamanzi lo-fifty-kawe awukabi le-improvement okwenza kube wet kakhulu ukuthi izulu alimanga ngendlela elijwayele ukuna ngayo i-council iyaprovide amabhawuza kuma-different areas so sesiye sakhulumisana labo sizama ukuba ukuthi sibacele ukuthi at least belethe amabhawuza lana ebiye more frequent yenzele ukuthi abantu bengagcini besiyaamanzi ezindaweni ezingakuma-pi angavunyelelwanga ngoba kuba yingozi siyathola ukuthi kulama-cases abantwana bacina bewela laphana begabule sikhulumisana lesi-council all the time ukuthi benge
Lo ngunkosazana Permanent Sibanda umqoqi wenhlelo kunhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association abacha bebandla lezano PF bebekhona kusungula lolu hlelo Abraham Green kobulawayo izolo siphinde saxoxa lomnumzana Freedom Murechu umgcini sihlalo wagatsha labasakhulayo kuleli bandla kobulawayo
leli hlelo kahulumende wezanupief uselule inyanga ezimbalwa mhlawumbe umnyaka sibili lapho uhulumende ahamba khona ngelokishi ngelokishi edrilla izibhorane ukwenzela ukuthi abantu bethole amanzi ahlanzekileyo njengoba usazi ukuthi lapha kobulawa silohlupho lwamanzi osulule sikhathi eside kakhulu iminyaka eminingi kakhulu kungacaci futhi ukuthi u-city council wethu usicabangelani kumbe umzamo bani alayo ukuthi lolo dubo lwamanzi luphele so sikhangelele ukuthi luzaphathisa kakhulu lolu hlelo lokufaka izibhorane emalokishini ethu njengoba usazi ukuthi sikhangelane lo mkhuhlane lwekholera osumemetheke elizweni sizwele ngale kubo wonke ngalo so sikhangelele ukuthi kuqakathekile ukuthi abantu bebe lamanzi ukugezisa ama-toilet abo lokugeza izandla lokunatha so sikhangelele ukuthi hayi uhlelo luzaphathisa kakhulu especially esikhangelane lenhlupho ezinjalo
Sixoxe labanye abathi ukugejwa kwezibholane kubuyisela abantu emuva engani sebesemaphandleni bona besemadolobheni ungathini ngalokho
ukuthi nje abantu bathanda ukusola ukuswela kuphela into engazibe enhle njani ezilongenziwe nguhulumende wezanupief abantu bathanda ukusola abantu kumele benanzele ukuthi udubo lwamanzi lapha kobulawayo umlando we-city council but uhulumende wezanupief ubone ukuqakathekile ukuthi angeyekela abantu bezimbabwe besifa ngesizathu sokuthi amanzi i-responsibility ye-city council babona kufanele ukuthi bengenele bezoncedisa u-city council wakobulawayo zoncedisa umphakathi wakobulawayo. So lokho kusola hayi kunjalo abantu nje bajwayele ukuswela nzawo. Unika imizekeliso ukuthi umuntu ungaze umnike amaqanda amabili, elinye uliboyilile, elinye olifrayile. Uyaqasa ukuthi ukuthi lelo oliboyilile ngaye lelo olifrayile ngaye oliboyilile. Asizuswele into yokukhuluma, but siyakubongela kakhulu ukuthi hayi isibhorane sezikhona silohluphala amanzi and abantu amanzi bayawathanda. Lezi nhlanganiso lezi ezepolitiki ezi-opozana nezanupiefu ngaze enza into enhle njalo baya-opoza, kodwa abantu bona abantu bakobulawayo balithakazelela lolu hlelo because abantu sebethola amanzi. Kunjalo uhulumende seyenza imizamo yakhe layo, sedrile amabhola le city council layo kumbe izakhamizi ezile-capacity kumbe ngathi inhlangahlanganiso ezisebenza ezomabhizimusi abasebenza ezigabeni zona lezo, labo kungcono lakho befaka amasola khonaphana so that abantu bethole amanzi. Angiyali sibili akumelanga abantu behlale bekhotshozwa kuphela isibhorane, kodwa kungabe umlando wakahulumende kuphela. Uhulumende sedrile amabhols, u-city council akafake amasola efake impompi econnecta abantu bekwazi ukuhamanzi, kumbe inhlangahlanganiso ezijejele ezinjengazo ngalezi ozitsho zeo-progressive, labo kawathathe amanyathelo ukuthi abantu belawo bethole amanzi ahlanzekileyo, kumbe lawo efake amasola ezibhorane zwalezo ezifake nguhulumende. Kuyavunyelwa lakho, bayakhuluma ngohulumende, isibhorane sifake uhulumende, lathi sesifuna ukucela ukuthi sifakele abantu amasola, sifakele impompi ezakathesi abantu bethole amanzi bengasakhoshosi.
Lo ngumnumzana Freedom Morechu, umgcini sihlalo wogatsha lwabasakhulayo kubandla leZANU PF, obekhuluma ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7. IZimbabwe namuhla ibambane lamazwe omhlaba ekunanzeni usuku lwemfundo olwe-International Day of Education. Usuku lolu olunanzwa minyaka yonke mhla ka-24 Zibandlela, lonyaka lunanzwa phansi kwendikimba ethakazelela umsebenzi wemfundo lababalisi ekumiseni imibiko yenzondo esibhahile enkundleni zokuxhumana ebulenjini. Usuku lolu luthakazelelwa ngesikhathi iZimbabwe ikhangelalele indubo ezitshiyeneyo ezigoqela izinga eliphansi lezifundi eziphumelela kuzifundo ze-O-Level, imali zesikolo eziphezulu kakhulu emayunivesithi, ababalisi abahlala bekhalala imisebenzi ngenxa yeholo eliphansi, kanye lokuselakala kwamakhompyutha ezikolo. Inhlanganiso emela amalungelo oluntu e-Amnesty International isikhuphe njalo umbiko ikhuthaza uhulumende be-Afrika ukuthi bengezelele imali eziphiwa kwinhlangothi zemfundo ukuze kuthuthukiswe imfundo kuzwekazi le-Afrika. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lokhokhela inhlanganiso emela amalungelo abakhubazekileyo e-Signs of Hope Trust, unkosazana Samantha Sibanda.
Ukuthi abantwana abakhubazekileyo behambe esikolo lokho kusashuko kuyakho kakhangela ama-statistics akhona atshengisa ukuthi almost 1/3 yabantwana kumbe singathi ku-3 abantwana oyi-1 ule-disability ongayiyo esikole ku-primary. So if that is the case, 1 in 3 children is a lot ukuthi bebe lama-disabilities. So sifuna ukuthi kuningi okusafanele ukuthi kwenziwe, from ama-policies, from ama-buildings, ukuthi ama-attitudes abantu.
Sibona usuku lolu lonyaka lulombiko okhuthaza ukuthi abantu bananzelele umsebenzi omkhulu owenziwa ngababalisi kumbe izikolo ekumisweni kwenzondo kumbe amazwi obandlululo. Lina lamazwi liwathatha njani?
Amazwi layo ayenza ukuthi abantu abakhubazekileyo kuthina besekela ukuphuma behlangene nabanye abantu. Even nxa singathi ku-offline kumbeni online kuyafanana kuma-inthanethi lapho, bacina bengasakhulumi, bacina bengasayenzi lutho. Abanye baba nama-depression, abanye baba nama-mental health challenges. So kusuka kube kuningi kakhulu ngaserefoko sibona imbiko leyo elamazwi angakho right. Sibona ukuthi abantu abakhubazekileyo bona be-struggle ukuthi bebe khona ku-society.
Sibone kuphuma ama-results awe-O-Level awomnyaka owedluleyo efika wona ku 30% abantu abenelisa ukuthi baphumelele nxa sikhangela abakhubazekileyo ubona baphumelela kanjani ezifundweni njalo kuyini elibona sengathi kufanele kuthuthukiswe
sokukwenza phambi ukuthi ngikuphinde athinde ukuthi abantu abakhubazekileyo itransition yabo ukuthi bevele ku primary kungene ku secondary kungene kwenye abantu abalama disabilities bathola out they stop and they get seven abanye abadlule kuphambili kuneka kudinge lama vocational training so it's very likely ukuthi bona ngabe vele ababalwa khona inani labo lisuka liye phansi abantu abathatha le secondary education but in terms of izinga izinto eziningi ezenzakalayo like for example so izinsethisi introduce ama video assessments especially for other deaf and hard of hearing
njengenhlanganiso ilanga leli libona sengathi liyaphathisa na
yeah liyaphathisa I think ama especially like ama deaf laya ayabe esaseceleni nje ukuthi namuhla ngikukhuluma ngabekho anceda ngoba kuyangezelela inkulumo eyabe ikhona around that subject. So in this case, education namuhla abantu abaningi basuke bakhuluma ngayo i-reflect ukuthi what should be done thina ngethu njengenhlanganiso kunezinto eziningi esizenzayo like kade sikhuluma namuhla ukuthi si-advocatele ama-I CT siyakwazi ukuthi i-education iyayenza ukuthi umuntu e-realize ama-writers nxamuntu engakwazi ukubala which means maybe i-inthanethi kasezekwansukuzala ezinye izinto zezawubhekakhepha so i-education is foundational human rights so nxa sikhangela ngelanga leli kube yilanga lokuthi sikhulume nabantu abaningi si-raise i-awareness sidinge le support yezinto esizenzayo njengenhlanganiso.
Unkosazana Samantha Sibanda ukhokhela inhlanganiso emela amalungelo abakhubazekileyo e-Signs of Hope Trust ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Umthethandaba kaMantshi weMasvingo ukhulile izakhamizi zakulendawo ezingamachumi phose ayisikhombisa 66 ezabotshwa ngomvulo zisethethwa icala lokwephula umthetho ophathelane lokulondolozwa kwamanzi oWater Act ngowakha imizi duzane ledamu leMtirikwi. Abantu laba bakhululwe ngemali yesibambiso ibail izolo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele umkhokeli wenhlanganiso yeMatabeleland Institute for Human Rights umnumzana Khumbulani Maphosa.
Kube kuqakathekileyo ukuthi ikakhulu ngalolu daba kunezinto ezingani zitshekile nje ngalo ngoba abantu laba kabahlalanga izolo. Nxa kubalwa ukuthi abantu laba sebele minyaka pho sengathi ke ngu-20 behlezi kwimbawo umbuzo engiwubuzayo ukuthi bona abamaneja idamu leli bebengaphi iminyaka yonke leli bebesekelelani abantu kuze kube yimizi engu-66 behlezi endaweni esedamu kuyina kade bekwenza bona iminyaka yonke le kungani bengababophulisanga kudala kungani bengabadidulanga kudala kungani namuhla kunesitshengisa ukuthi kuneproblem ekhona eZimbabwe lapho abanxa sebefuna ukufiksa abanye abantu bese besebenzisa imithetho ekade beyihlalele bese beyafitshe kanti labo bebevele behlezi phezu kwezandla bengenza umsebenzi wabo.
Njengenhlanganiso egqugquzela ukulondolozwa kwamalungelo kaZulu lingenela njalo kwindaba zemvelo lamalungelo ayo. Selike lahlangana yini lo daba olunje mhlawumbe kwezinye indawo lapho lisebenzela khona?
Indaba esihlangana lazo kakhulu yenza ukuthi amadamu ayaqakathekiswa ukudlula amalungelo abantu. Esilizwe lonke nje jikelele sihlangana lakhonokho ukuthi nxa sekukhangelwa idamu selikhangelwa libe yiyo into emqoka kube sekungalabantu okukhangelelwe futhi ukuthi babebhenefitha kuleli damu abaseyinto yalutho. Siyakuthola khonokho lalela leli damu elakhiwayo emathekelele north elelake Gwayishangani liqakathekisa ukwakhiwa idamu ukudlula amalungelo abantu abazaphambanisa yileli damu. So kuqakathekile futhi lokho akubi lidamu kuphela sihlangana lakho lama-projects ngathiyeneyo abathi ngama-development projects uthola ukuthi kumbe yikwembiwa kwezinto kwama-minerals kumbe yikwakhiwa komgwaqo kumbe yikupheliswa kwamadolobho kumbe yikufakwa kwama-nature reserve indawo zokuhlala inyamazana zasendle lezo.
Umnumzana Kumbulani Maphosa ngumkhokheli wenhlanganiso yeMatabeleland Institute for Human Rights ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo oweStudio 7. Esigabeni lapho esixoxa labadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe, namuhla silo Bruce Ncube owakhulela kuqembu lemidlalo yokuzilibazisa eyile umkhathi theatre kobulawayo osehlabelisa amaqembu amakhwaya enkundleni zokuzilibazisa kwele Bhilithane, Australia, Germany lakwamanye amazwe. Ake sizwe exoxa ngomsebenzi wakhe lo Gibbs Dube oweStudio 7.
Ngizalelwe eNjube, ngakhulela eNjube, ngafundiswa liqembu le umkhathi Theatre Works abangifundisa from ngisasemncane from 10 years. Imigido yesintu, ingoma zesintu, ukuthi ingungu, ngiqalisa ukuthowa emazweni ngile 18 years old. Since 2004, ngisemazweni anjengabo Scotland, Ireland, England. Ufundisa ingoma zesintu, imigido yesintu yezikolo, makhwaya, kuma festivals and all of that. So manje sengibased lapha e-UK, eduzane kweBirmingham, lapha engihleli khona manje. Lokhu ngisenza umsebenzi wami ukufundisa ezikolo, ukufundisa kumakhwaya, kodwa ngifundisa ingoma zesintu in 3-4 part harmonies, ngesiShona, ngesiNdebele, langesiKhalanga. Kwesinye isikhathi langesiTswana, because you know, Southern Africa, ama languages ethu siwashare, so kulezinye izingoma esabesikhule ngazo sizaziyo. So ngiyafundisa njalo lezi ngoma ze-church and all of that.
Yeah, abantu bathini ngohlelo lwakho lolu?
Abantu bazithakazelela kakhulu ngoba ingoma zesintu ziphethe zikhuluma into eziningi ezishiyeneyo, ezinjengokucelebrate umuntu, let's say umuntu osefile. Thina esikweni lethu asidani kakhulu njengoba sazi la ukuthi siyabe sicelebrate umuntu nxa kumbe ufile kumbe umuntu osesijile. Njalo ingoma zethu ziloku zilenjabulo phakathi. Ingoma zethu zicelebrate into ezishiyeneyo ezenzakale esigabeni kumbe kusosayethi yethu. So abantu bazithakazelela kakhulu because bafunda ingoma ngendlela etshiyeneyo from abakujwayeleyo lapha emazweni. So mina ngiyatravela kakhulu kakhulukazi. So ngomnyaka ngiyakhonisa ukuthi ngibe sendaweni eziyi-50 ngifundisa ingoma zesintu zona lezi, njalo ngiyabhadala kuhle njengomuntu ofundisayo. So ngiyathaba kakhulu ukuthi abantu balapha bakujakazelela esikwenzayo, njalo labantu bakithi ekhaya sebekunanzelela ukuthi hhayi, xa sisemazweni akutho ukuthi sesiyenza izinto esizibona emazweni. Okwethu lakho kuhle, khonokho esifika lakho sivele ekhaya sikulethe lapha, kuqakathekile ukuthi sikugcine. Njalo sigcine ingoma zethu zesintu ngoba yibubuntu bethu, yikho sikhuliswe ngakho. Mina indlela engikhuliswa ngayo, engafundiswa ngayo ukuhlabela, indlela e-natural nje ukuthi ugogo yabe engifundisa maybe sebesitshela isitori laphana ntambama, maybe sikhanzi ngamazambane kumbe sipheka kumbe sisenzani. So indlela e-natural nje, asifundi i-music yethu ngokubhala lani lani, hhayi. So indlela entsha ebantwini abalapha la.
Yeah, usebenza labantu abangani?
Mina ngisebenza ngingedwa, kodwa kuma-festivals ngiyakwazi ukuthi ngifundise abantu nge-400 ikhwaya. It depends ngokuthi ngiyabe ngingaphi. Abanye abantu amakhwaya abo mebhabele abantu 40, abanye 20, abanye, but ngisebenza ngingedwa.
Kuyadlisa sibi kolokho?
Kakhulukazi, kakhulukazi. Abantu will not believe ukuthi angiseze ngisho ukuthi ama-figures ami ukuthi ngithola malini, kodwa hhayi, ngiyabhadalwa kuhle mfowethu, ngiyabhadalwa njengabantu balapho ukuthi babhadalwa njani, ngoba into yami sengayithatha ngayifaka ebangeni eliphezulu, iyahlonipheka. Like last week nga-invitwa enye igroup okuthiwa i-Natural Voice Network, ilabantu kumbe 1,000 group members bangi-invite ukuthi be-keynote speaker kwi-gathering yabo. So kusho ukuthi bayananzelela ukuthi hayi, lo muntu usebangene eliphezulu njengathi, asimhlonipheni lathi simlethe lapha sizwe ngesitori sakibo. So bengingale ngibafundisa ngokwakithi, ngibatshela izitori zakithi ukuthi sifunda njani, njalo iZimbabwe ilizwe linjani, njalo sinama-languages amangaki, ama-tribes amangaki. So hhayi, ukubhadalwa hhayi, ngiyabhadalwa kuhle sivini.
Lo nguBruce Ncube odabuka kobulawayo bexoxa lo Gibbs Dube owe Studio 7 ekwele Bilitane. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo nguTabo kaNcube. Lisale.